kekse nime plani. Nayashona malanga mgani. Shimchimpilo yami. Ati gwenza galani. Kukekse nime plani. Nayashona malanga mgani. Shimchimpilo yami. Ati gwenza galani. Kukekse nime plani. Nayashona malanga mgani. Shimchimpilo yami. Ati gwenza galani. Kukekse nime plani. Nayashona malanga mgani. Shimchimpilo yami. Sasi langelami. Ilangelami, sasi langelami, 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 ilangelami, sasi langelami. Ilangelami yazi ngelela malanga wafani lokhu nyazama ngqilazwa yispan ndaliphenduli imithandazo yami susuka umnyama nje kuvela ukukhanya ayi ngoba sengizwile sengizwile mina ngibonile futhi ngifundile ukuthi ngempela malanga wafani lokhu nyazama ngqilazwa yispan ndaliphenduli imithandazo yami susuka umnyama nje kuvela ukukhanya ayi ngoba sengizwile sengizwile ayi mina ngibonile futhi ngifundile athi kwenza kalani vuke ekuseni ngineplani ayashona amalanga mngani shintsha impilo yami athi kwenza kalani vuke ekuseni ngineplani ayashona amalanga mngani shintsha impilo yami athi kwenza kalani vuke ekuseni ngineplani ayashona amalanga mngani Shintshimpilo yami athi kwenza kalani vuke ekuseni ngineplani ayashona amalanga mngani Shintshimpilo yami sasi langelami ilangelami 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 sasi langelami ilangelami.